Soku izika disenda bagu VOA Ndebele.
Lingani livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 18 uvalakazi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempilakahle luthi kulomuntu oyedwa obulewe ngumkhuhlane we COVID-19 izolo, kuthi abalikhulu lechumi nasikhombisa 117 babanjwa igciwane le-coronavirus. Imingcele yeZimbabwe ayiphithizeli njengeminyaka yonke edluleyo kulandela ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus.
Bekumele ngihambe mhla ka 10 December ngiyedlalela iChristmas ekhaya lo mama wami ngemva kokuthiwa ngubaba ngoJulayi, but angisahambanga ngoba ngatestwa positive for corona last week.
Inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ithi ilokhu ixoxisana lekhansili ngokuthi ingakhuphuli imithelo ngesilinganiso sokuphindwe phose kane ngoba iningi lingasoze lenelise ukubhadala.
Ngoba indlela abenza ngayo vele abazange bayenza kuhle, besenza yena ibhajethi yabo maba beyenza kuma WhatsApp, kube kanti ke abantu abaningi vele yona ama WhatsApp lawo abanawo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulomuntu oyedwa odabuka esigabeni seMashonaland East obulewe yi-COVID-19, kuthi abalikhulu elilechumi lantathu 113 babanjwa igciwane le-coronavirus izolo, iningi lingele Harare, okulabantu abangamachumi amabili lathoba minwembili 28 ababanjwe leli gciwane, kwalandela iBulawayo lamachumi amabili lane 21 asebebulawe ligciwane leli elizweni jikelele. Solokhu laqhamuka sebengamakhulu amathathu lechumi lane 314. Idolobho leHarare yilo elilenani lababanjwa leli gciwane abaningi abedlula inkulungwane ezintathu lamakhulu amahlanu 3,544, kulandele kobulawayo okulenani eledlula inkulungwane ezintathu 3,038. Kodwa abagula lumkhuhlane elizweni lonke jikelele bayinkulungwane eyodwa lamakhulu aphezulu kwesikhombisa 1,716. Kunjalo nje imingcele yeZimbabwe ayiphithizeli njengeminyaka edluleyo kulandela ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. Lanxa kubikwa kugcwele izimota ngakugcwele le-South Africa, abantu makhaza babikwa bebalutshwana. Okunye okungakubangela lokhu yikuthi uhulumende kakavumeli ukuthi amabhasi athwale abantu acaphe imingcele. Okunye njalo yikuthi iningi lithi imali ebhadalwa ukuthi umuntu ahlolwe aphiwe incwadi yokuthi kala gciwane le-coronavirus iningi, ngoba kwezinye indawo umuntu munye uhlawula amadola eMelika angamachumi ayisithupha $60. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga phandle kwelizwe bethengisa elizweni e-International Cross Border Traders Association, umnumzana Dennis Juru.
Ye, siyabona ukuthi kukhona okwenzakalayo, bafakelwa amabhani ngase-South African side e-Bedbridge. Sebeya-checka sometimes, bayafona
kumanamba lawa amadoctor lawana bebuza ukuthi lo muntu uteste khona kubo yini kumadoctor akhona, then udoctor engakonfirma ukuthi hayi lo muntu katestanga la, bafakele umuntu i-temp sebhani.
Bona baningi yini abantu abahamba ekhaya ngalesi sikhathi njengeminyaka edluleyo?
Abekho baningi abantu, njenganamhlanje kube kungela bantu nje eboda. I-congestion kade ikhona e-Bedbridge, i-congestion yama-truck hayi yabantu abahambayo. So akula bantu abahambi, kuyenzeka ngo-June or something, akula bantu.
Selige lezwa yini abahambileyo ekhaya baphenduka ukuthi kuhambe kanjani ikakhulu eBotswana?
Ya kuhambeka lula ma ulamaphepha awafunekayo kodwa sibona ukuthi ay abantu bayasaba ukuhamba basaba ukuthi mhlawumbe bazothi basekhaya bazo kusithwa fellow South Africans ama borders yavala so abantu hesh bachaya ngovalo ukuthi sibona ukuthi bayasaba bayasikonsulta bebuza ukuthi kanti singahamba asosibe le problem yini yokuphenduka so abantu bayasaba ukuhamba abahambileyo ngibona ukuthi bahamba kahle baphenduka kahle akukhaba ne problem.
Umnumzana Dennis Juru ngumkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga phandle kwelizwe bethengisa elizweni e-International Cross Border Traders Association. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Lokhu sikudaba lunye umkhuhlane we-COVID-19 ohlasele uZulu emhlabeni jikelele ukhanya usuvimbe iningi lezalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ukuthi ziyevakatshela ilizwe zibone izihlobo labangane ekhaya ngekhefu lekhisimusi. Kulezo esezihlala kwele Bhilitane iningi lazo lithi lonyaka kaliyi ekhaya. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngalesi sikhathi sokusele iviki ukuthi ikhefu lekhisimusi lifike, kuyabe sokuxokozela ezindlweni zendizamthina abantu begada besiya ekhaya ukuyajabulela ikhisimusi khona. Kodwa lo nyaka kulo mgoqo ovimbileyo wona uligcikwane le-coronavirus. Umnumzana K. Mabaso ohlala eLeicester eBhilitane uthi impilo ibinzima lo nyaka.
Umnyaka ka-2020 lo ubenzima kakhulu kithi lapha. Especially mina ngamvele mplan ukuthi nizahamba ekhaya kodwa akusa angisaphumelelanga ngendaba ye COVID angisakwazanga ukuthi ngihambe lami ngiyebona abazali isifiso besikhona kakhulu hayi kodwa umnyaka lo vele fana lokuthi vele siwususe nje ekhalendeni kuthiwe ubungekho ngoba usibuyisele emuva kakhulu manje usifake ezigweledeni ezinzima kakhulu lumnyaka.
Umnumzana Jimens Pepa Nkomo ohlala edorobheni leSwindon kona lenjalo eBhilitane uhlezi hamba ekhaya minyaka yonke kukhefu lekhisimusi kodwa lo nyaka uthi kayindawo
ngenxa yalesi sifo esikhona umuntu uzoyidlalela khona lapha eEngland. Kunzima kuhambeki iCovid le iqeda abantu mani siyakhuleka mpela ukuthi abantu ba baphephe elokhuzeni lapha kulowo mkhuhlane lo ngoba hey iCovid is for real. Umuntu uyayidlala khona lapha ehluleka nje lokuthi kube lama-visitor kumbe kwathinithi thina sabantu sizijwayelele ukuthi kunje nje kuse silungiselele ukuya ekhaya ngale kuyehlatshwa inkomo kudliwe abantu bajabule.
Unkosazana Velile Moyo ohlala edorobheni le-Nottingham wabhujelwa nguyise ngontulikazi ekhaya ubelesifiso sokuyakhulumisa unina ekhaya ngalinyanga kodwa ubanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eselungiselela kugada kwathiwa ngeke aphume eNgilandi.
Bekumele ngihambe mhlaka-10 December ngiyedlalela ikhisimusi ekhaya lo mama wami ngemva kokuthiwa ngubaba ngoJulayi but angisahambanga ngoba ngathestwa positive for corona last week. Bekumele ngiye khalela umama ngizwa ubuhlungu kakhulu bengifisa ukuthi ngiyembamba umama wami izandla ngisebuhlungwini kakhulu.
Iningi alisayi ekhaya kodwa lithumela imali kuzihlobo labangane ukuthi zisizakale zithenge ukudla ngekhisimusi. Umnumzana Keith Mokaritza wedorobheni le-Stoke-on-Trent ngomunye wabo.
Ngiyafisa ukuthi ngiyafika ekhaya manje ngenxa yokuthi umsebenzi ngisebenzayo bathi ungahamba uyele manje akuyenzi ngoba umsebenzi uyathupheli. Njalo futhi le vaccine le ukuthi ihlatshwa abadala manje la kungani lazankona ziyahlupha so kungasenani ngithume ezinye imali ukuthi abadala nabo ikwanise ukuthola imali ngithi yephi Christmas uNkulunkulu ebe nathi.
Unkosazana Placeth Sithuma weCambridge ufisela abazali bakhe ikhisimusi emnandi ngoba lo nyaka akayi ukuyababona eZimbabwe.
Benilesifiso sokuyadlala iChristmas ekhaya nabazali bami eZimbabwe but sokwehlule ngendaba yeCovid le khona. Sazi labantwana ngeke ngikhona ukutravela labantwana ngendaba yomkhuhlane lo khona. abazali bami basisele ukuthi bangene eminyakeni omutsha bengabaphilileyo. Inkosi ibe labo kuze kube laphakade. Mina ngeke ngikhona ukudlala lani, lidlale kahle bazali bami.
Ukuphuma kwelebhilithane kumele umuntu aqale ayehlolwa ukuthi kala mkhuhlane we-COVID-19. Njalo sithupha sakhona siyabhatalelwa sona isiyiso esibuzwa nxa ungena njalo kwele Zimbabwe. Ngakho ke iningi likubone kwindleko enkulu ikakhulu nxa ulemuli enkulu ohamba layo. Ukhanya lo nyaka kuzihlobo nabangane iKhisimusi iyabe iziqandela nje. Ngeke bebonane bebe ndawonye badle bagide kube mnandi ngendaba yalo mkhuhlane we-COVID-19. Ngimele Studio 7 igama namu Ezra Jesus Banda.
Inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ithi ilokhu ixoxisana nekhansili yedolobho lakoBulawayo ngokuthi ingakhuphuli imithelo ngesilinganiso esifika phose kumakhulu amane ekhulwini 372% ngoba iningi lingasozele nelise ukubhadala. Umthelo lo uvezwe ngusibalukhulu wedolobho umnumzana Christopher Dube othi izakhamizi zizabhadala imali yazo yomthelo isithe xaxa kusukela ngenyanga kaZibandlela ngomnyaka ozayo. Umnumzana Dube uthi imali le isetshenziswa iCouncil kundleko zayo zokuthi yethulele izakhamizi umlando wayo we-service delivery ngemfanelo. Imali le nge-supplementary budget yomnyaka wonalo njalo kukhangelelwe ukuthi ikhuphuke ngesilinganiso sokwedlula amakhulu amane ekhulwini 421% ngomnyaka ozayo. Lokhu kuzenzakala nxa iCouncil ingavunyelwa nguhulumende ukuthi isebenze. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lonkosikazi Violet Nxumalo isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Ngoba indlela abenza ngayo vele kabazange bayenza kuhle, besenza yini budget yabo maba beyenza kuma WhatsApp. Kube kanti ke abantu abaningi vele yona ama WhatsApp lawo abalawo ngendaba yokuthi idatha yona ukuthi bathenge idatha imali baya bengalayo. So imali ezicanjwa lapho kubana zizabhadalwa ngo-2021 izakhamizi vele asoze ziyikwanisele imali ngoba kunjenje vele abantu izakhamizi kazila mali. So kuzabhadalwa ngayiphi imali ma kuthiwa abantu babhadale imali engaka?
Kukhona eliza kwenza yini kumbe lakwenzayo ukuzama ukuthi imithelo le ingaqansi ngalolu hlobo?
Silendlela yokukhulumisana labo, lokho esikhulumisana labo siphezu kwalo lolu daba lokukhulumisana labo. Ngoba ma izindlu zikhuphuke ngaleli uhlobo izakhamizi kasoze zenelise ukubhadala. Ngiyathemba indlela yokubana bathathele abantu izindlu iCouncil ngoba ngeke sigoqe izandla nje sithule sithi lokhu kubuyekelwe kunjalo. Sizabona ukuthi sibili mabe ngaphenduli ngendlela ngoba zona izakhamizi masingena phakathi nakwazo ziyatsho ukuthi kungangcono sithwalene amagwaliba singene emgwaqweni. Kodwa uhlupho yilolo esesiphakathi nakwalo ukuthi lokho kakusavumakali.
Sikhuluma nje abahlali bakoBulawayo bavele baphila njani, bayenelisa yini ukubhadala indleko ezivele zikhona? Sibona ukuthi kulomkhuhlane we-COVID-19 njalo abanye abasatholi inzuzo njengalokho ababekuthola.
Ukuthi nje njengoba sikhuluma ngazo zonezi zindlu zivele zilezikweledi ezinye ezimangalisayo azila manzi ngezikweledi zonezi ezikhona. Besikhulunywa nje sikuwe-meeting nje enyade silayo nje njengabomama sikhuluma ukuthi kathesi usiziholiday yonale. Uzabona lozisa sekhiya esevalela abantu amagethi. Abantu abenelisi ukubhadala sisesikhathini sonesi ese-COVID yonale. Akula muntu enelisayo ukuyenza okuncane nje khonokho ukuthi aziphilise ukuthi athole okuncane ukuthi aphilise imuli yakhe. Kunzima kakhulu phakathi komuzi la. Ngikhuluma nje zoni izisebenzi lokuhola kwakhona kunzima. Ngoba imali kayikho elizweni kwabasebenzayo. Abangasebenziyo baningi phakathi nakwaBulawayo lapho. Ma ukhuluma ukugezana izandla
wona amanzi ukuthi ligeze ngamanzi running water ngawakho emathepini. Yoni sepha nale ukuthi wagezani ngesepha ayikho yoni sepha. Pho mase kuthiwa izindlu ziyakhuphuka hayi ukhansile ukhanya uyalwa ngezakhamizi okungasoze sigoqa izandla njengenhlanganiso ye-progressive. Ngizwe kuthiwa abekhansilini bebe ama-councillors abehambile ematopo ngapha asebenzise imali eningi kakhulu kubo 1 million something bezijabulisa nje phezu kobunzima obunje obubhekane lezakhamizi. Imigwaqo kayikho, imigwaqo nje lapha esitaradeni ukuthi imota zihambe akula mgwaqo ngoba sina sifuna izakhamizi zithole ama-service delivery ayenelelekisayo. Izakhamizi wayenelise abazali bayehlile kubhadala ezikulufisi khathesi nje yona linyanga yona labazali yona le izivuliwe kabayenelisanga ubhadala baswele zona imali zokuthi babhadalele abantwana. Mase kukhutshulwa izindlu kangaka khathesi sisemkhathini somkhuhlane lowo kunobunzima obunye obumangalisayo. But ngendlela i-council eyenza ngayo hayi thina kasivumelani layo njengenhlanganiso ye-progressive.
Lo ngunkosikazi Violet Nxumalo, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC.
Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi kunotsheketsha oleminyaka engamashumi amabili nambili obulewe ngabanye bakhe besegodini eShurugwi. UClemens Magwili ubikwa ubesemba ukungekho emthethweni igolide emgodini othiwa Wonder Mine lapho uqhamuke khona ingxabano labanye bakhe bamtshaya waze wabhubha. Iphephandaba leNewZimbabwe.com lithi ngesikhathi ilizwe libhekane lobhubhane lwe-COVID-19 indlala lokungamanga kwahle komnotho welizwe inhlanganiso ephathisa uzulu ngokudla e-WFP ifake isicelo ngolwesine izolo kumazwe omhlaba esokuphathisa ilizwe leZimbabwe ngemali edlula izigidi ezingamakhulu amabili $204 million eyokuphathisa abantu abayizigidi ezine 4 million abalambayo. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Sanibonani, sanibonani kuStudio 7. Nami ngivukwa lama ngihlezi ngivukwa ukuthi ngenye mini sabe sobe sikhala sibilizwe lakithi abantu bayahlupheka, abantu kuyenzwa njani, abantu umgabo walimazilisa. Kanti abantu nabo basuka esikweni, baphuma esikweni labo, basebephuma esintwini sakubo. Ngenye mini kuyafuneka ukuthi abantu babuyele emasisweni. Singabuyela emasisweni lasemasikweni ethu uNkulunkulu wasipha wona. Ngempela izulu lingana kakhulu, abantu bebesebephuza bebesebephuma endlaleni. So kuyafuneka ukuthi ngenye mini masihlezi sibuyele kakhulu sibheke ukuthi kwalima lakuphi, singabe siloke sikhala kwenanga nezano kanti kulalapha lathi esalima lakhona. Ngiyabonga ngumpofu indoda yakomadabe umhurutsi omkhulu. Amen. Yebo, yebo, ngoba ngenye mini futhi okunye ngempela singabe siloko sikhomba izano sithi yeyi izano, kanti nabantu basuka emasikweni abo. So ukusuka emasikweni uyayenza ukuthi abantu uNkulunkulu abajezise. Ubajezisa njani uNkulunkulu? Ubancitsha izulu. Engabancitsha izulu abantu abasela mpilo. So ngicabanga ukuthi ngenye mina abantu bakithi nabo bamele bazibone bazinuka amakhwapha ukuthi kanti ilizwe lethu lilahleke kuphi. sasuka lo mzilikazi ngapha kuleli lizwe lase South Africa. Umzilikazi wayengumuntu ophethe amasiko. So kufuna ukuthi abantu banjani nabo bake bakunake khona ukuthi ngenye imini yikho kungabe kusishayisa ngendlala singashaywa ukuthi izano yathatha yamosha nathi sabalekela okungokwethu saya ezintweni zabantu bemzini. Ngiyaxolisa kustudio 7 ikuthi ikhona into engivukayo lapha noma ngizihlalele. Ngiyaxolisa kodwa kufanele ngifake kustudio 7 ukuze mhlawumbe umqondo wami ube bani. So cela nje ningixolele ngokudlulisa mhlawumbe umzuzu lama second phezu. Ngixolele kodwa ke kuyangivuka ukuthi ngixoxe lani ukuze nabantu abanye bathole ukusizakala ukuthi mhlawumbe kulalapha esalahleka khona nathi.
Mina kulento engayizwisisi kuhle lapha yathi yona i-Supreme Court yathi ukhuphe axotshe ama-MPs ayi-alliance yini kumbeni yathi yona into wazihambanga kuhle bahambe ku-Congress yini. Kanti manje why bengasahambi ku-Congress bahambe belungisa udaba lwe-Congress yena sebhizi ngokuxotshana lamalunga awe-alliance kulokuthi bayenze lokhu okwathiwe i-Supreme Court. I-Supreme Court ayizange itsho ukuthi khona ikhipha amalokhu ama-councilor lama-MPs awe-MGC alliance. Yathi akuhanjwanga kuhle kumele bahambe baye ku-Congress bangavela ku-Congress yikho lapha okuza kuya sokubulayo into zikamba nje. Kanti manje yena ukhuphe ubhizi ngokubakhipha kathi esiama-by-elections abasafuni kuwenza baye bengasafuni ukwenza ama-by-elections futhi kanti bayakwazi ukuthi bayenza ama-by-elections futhi izawini i-alliance futhi njalo yena ukhuphe ma engena ephalamenti kumele lobani abantu bakhe bona basephalamenti bamelele apha ama-constituency ngoba abantu vele ngaba bafuni bamele bani lo muntu ongiyabamele u-constituency ukuthi bamele ukuthi khona bancedise obani abantu sifuna abethu bonabo ababevele bekhethile.
Sanimanani balaleli kwestudio nabasakazi. Ya kade sagcinana phinde sibuye futhi njalo ugatsheni lona ngela kwele South Africa. Yeyi ngiyibona ingozi ku-MDCT njengoba kuzayo nje ekhethweni. Ma kungenzeka umama Khupha adliwe uzobuya abe yi-vice president noma uzongena kuluphi uhlangothi-ke lapho noma uzovela retired hayi sengimdala-ke sengihlala phansi. Bese kuthi bona omonzoro ngomonzoro noma ngokomishi labo ma bengadliwa bazavuma yini ukuthi baqhubeke belidonga umama Khupha ngoba kuye kwaba nexakaxaka lokuthi sokukhethiwe.
Salmonani, salmonani balandeli bakastudio 7 kunye nabasakazi lonke America okwakhumayo eJohannesburg vela seSouth Africa. Okokuqala ngegama elithi okwaseZimbabwe kuyayangisa, okwakithi kuyayangisa kodwa kungenziwa ngabantu bakithi, kusenziwa nje ngumbuso ozizwayo, umbuso ozitshelayo. Bahamba bethi bona ba-right, bona bathe, kodwa manje kwamasosha akhona nakwamapholisa bayalamba kodwa bayafihla, abafuni ukuthi kuvele ebantwini, kodwa kusala kuyavela sesikuzwile. Phinde sithi thina nawu manje idolobho alinamafi libhele yakho lithwele nzima, abantu bahluphekile, into yonke nje ifile, kodwa lokho bona bayala bevuma besithi lizwe labo li-right. Kanti kaliyangeki ngani bantu basele kuzima ngokuzizwa kwena? Hayi leli lizwe mani, hayi kuyayangisa lokho esikuzwayo, kuyayangisa kakhulu.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp unombolo ezithi +12 4650318. Ke sikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Ugatsha olubona ngokuvumela ukusetshenziswa kwemithi kwele Melika olwe-FDA soluvumeze inkampani elungisa imithi eyeModerna ukuthi iqalise ukupha uzulu ijekiseni yokuzivikela kugciwane le-coronavirus. Asemabili amajekiseni la lele Pfizer elivunyelwe ukuthi lisetshenziswe ngeviki edluleyo. Leli jekiseni njengele Pfizer lisebenza nxa umuntu engahlatshwa kabili phakathi kwamaviki amathathu. Lokhu kwenzakala inani lababulawa ligciwane leli lifike kunkulungwane phose ezine 3656 ngelanga linye. Umongameli Donald Trump usolwa ngabaningi ukuthi kenze lutho ngalesi sikhathi
Kodwa njengokulandisa kuka Gibbs Dube Studio 7, uTrump elokhu esithi ufuna ukugenqula impumela yokhetho.
Abalandeli bakaTrump abambalwa izolo bathethisane labakubandla lamademokrasi edale leSenate kuhlolisiswa impumela yokhetho. Abasekela uTrump bethule amazwi aqatha emhlanganweni obuhlolisisa impumela yokhetho besithi bazavimba ama-electoral votes aveza ukuthi uBiden wanqoba kukhetho lolu. Kodwa abasekela ibandla lamademokrasi bathi kubi okwenziwa libandla lama-Republicans abafuna ukuthi uTrump ahlale esikhundleni sikamongameli loba enqotshwe nguBiden olama-electoral votes edlula amakhulu amathathu 306. Olandela okwenzakala eMelika uMnumzana Busani Busontini uthi uTrump uzasuka esikhundleni
njalo senazi ukuthi leMelika athi esiliphakathi kwenkinga ye-COVID-19 amanamba akhona ayakhwela kakhulu, kodwa isimanga ikuthi uDonald Trump kabonakali ekhuluma ngayo i-COVID-19, kabonakali njalo esenza i-leadership.
Italele House of Representatives le Senate akangelo ukuthi azahlangana mhla ka 6 zibandlela ahlolisisa amavoti awenziwe yi-Electoral College. Ukangelo ukuthi uBiden uzangena esikhundleni sikamongameli mhla ka 20 zibandlela. Ngimele iStudio 7 kuseMaryland, ngoGibbs Dube.
Uhlelo lwethu lwalamhlanje. Ngiyakuthanda uhlelo lwethu lwalamhlanje. Ngisikhangele inhloko zendaba. Imingcele eZimbabwe ayiphithizeli njengeminyaka edluleyo kulandela ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. Inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ithi ilokhu ixoxisana lekhansili ngokuthi ingakhuphuli imithelo ngesilinganiso sokuphindwe phosekane ngoba iningi lingasozelenelise ukubhadala. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye ngeviki ezayo. Libe lempela sonto elithukela olivalelisayo nguChris Gande. Nga lifuna ukuzwa njalo indaba zethu, yanini ebulenjini ku www.voandebele.com.